So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 12 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
nxa besithi isalari abayinika izisebenzi intutshwane baphinde bathi bonus abasayifaki futhi ngezindlela yokuthatha umuntu ogulayo uphinde umsebenzise ilanga lithize, sibona ukuthi bafuyenza into enxele kakhulu. Siconsider ukuthi isikhathi esesikhona ukuthi i-performance yiyo esizadetermina ukuthi umuntu uphiwa njani ibonus.
Uhlangothi olubona ngezisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission PSC luthi uhulumende uzazohlawula izisebenzi zakhe iholo lamabonus kusiya ngokuthi umuntu usebenze njani ngalowo mnyaka.
Yiso ke lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo, imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa kungaphathwanga kumbe ingaba kungabanga lonanzelelo ibhidlize impahla, impilo kanye layo imvelo.
Izehlakalo zokuthiswa kwamagusu lamasimu zibikwa sezisanda eZimbabwe. Lokhu kubikwa ngabenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo e-Environment Management Agency, EMA. Uzulu waseZimbabwe ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe ukhala ngokuthi uhulumende kaxoxisani laye lapho ehlela ezentuthuko yalezo zigaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi olubona ngezisebenzi zikahulumende olwe Public Service Commission PSC luthi uhulumende uzazohlawula izisebenzi zakhe iholo lamabonus kusiya ngokuthi umuntu usebenze njani ngalowo mnyaka. Kodwa izisebenzi zikahulumende iningi lazo zingezohlangothi lwezemfundo zithi leli nyathelo alitsho lutho kizo njengoba zihlezi ziphethwe okwezigqili. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-PSCZ balobele isiphathamandla kungatsha zikahulumende ukuzazisa ngaleli nyathelo besithi lizoqala ukulandelwa kuwonalo umnyaka ka-2022. Kodwa zona izisebenzi zikahulumende zithi galitsho lutho kizo leli nyathelo likahulumende njengoba zivele zingezihlezi zitholiswa imali engatsho lutho. Umkhokheli wenye yenhlanganiso ezikumanyano walezo ezilwela ilungelo lezisebenzi zikahulumende yeZimbabwe National Educators Union, ZINEU, umnumzana Morvin Dube, upha umbono wabo ngenyathelo eselithethwe nguhulumende.
Khona lokho okuyibhonasi abakuphiwa manje nxa besithi isalari abayinika izisebenzi intutshwane baphinde bathi ibhonasi abasayifaki futhi ngezindlela yokuthatha umuntu ogulayo uphinde umsebenzise ilanga lithize.
UDube uthi sekuyikuxabanisa izisebenzi zakhe nje uhulumende.
Sibona ukuthi bafuyenza into enxele kakhulu. Siconsider ukuthi isikhathi esesikhona ukuthi i-performance yiyo esizadetermina ukuthi umuntu uphiwa njani ibonus.
Enye ingcwethi kwezenhlalakahle kaZulu umnumzana Efi Dlela owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association, NACORA, laye uyalisola inyathelo likahulumende.
Kuyacaca kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukubhadala amabhonasi izisebenzi zakhe. Yingakho esephuma lokunye okutsha okokuthi abantu bazabhadala amabhonasi ngokuthi basebenze njani kulowo mnyaka. Akusonto efaneleyo leyo, bekufanele ukuthi ngabe uye uyikhulume umnyaka uqala kungakaze kufike lesi sikhathi lapho asefanele khona abhadale amabhonasi. Yinto engaqondanga, iyephula amalungelo ezisebenzi, engahambisani lamalungelo ezisebenzi avikelwe ngumthetho womhlaba wonke jikelele, avikelwe yi-constitution yeZimbabwe ngokunjalo. Ngakho-ke lokhu akufanelanga kwenziwe lo nyaka.
Encwadini esezandleni ze-Studio 7 elotshwe yasayinwa ngunobhala wogatsha lwezempilakahle, u-Air Commodore Dr. Jasper Chimedza, iqondiswe kubaqondisi bezempilakahle ezabelweni zonke zelizwe, ama-medical doctors, iveza ukuba bemukele umbiko ovele kuPublic Service Commission othi amabhonasi kusukela nonyaka azahlawulwa kusiya ngokuthi umuntu usebenze njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izehlakalo zokuchiswa kwamagusu lamasimu zibikwa sezisanda eZimbabwe. Lokhu kubikwa ngabenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo e-Environment Management Agency, EMA. Besithi isimo lesi siba sibi ngamandla okwamanje. Ingozi yomlilo isithethe imphefumulo yabantu phose abangamachumi amabili bezama ukucitha limlilo ezabelwe nezitshiyeneyo zelizwe. Abe-EMA bathi basebenzelana lenhlanganiso ezitshiyeneyo ezizimeleyo kanye lohulumende emkhankasweni wokufundisa uzulu ngengozi yomlilo. Ugatsha lwezokulima lubika ukuba kulabalimi abalahlekelwe izivuno zengqoloyi emasimini angaba ngamahekthe angamakhulu amabili lonyaka. Kubikwa kungasozilimo lwamagusu kuphela okutshayo, kodwa le mizi, izifuyo kanye lenamazana zendle. Isikhulumeli se-EMA unkosikazi Amkela Sidange sichasisa kabanzi ngalolu dubo lomlilo osuchabalalisa amagusu lamasimu.
Ilizwe leZimbabwe ngokumiswa kwalo singaliqamula umnyaka wonke wenele sananzelela ukuthi umumo onkathi ugajaniswe kabili kulesikhathi lapho kuyabe kusina khona izulu, kulesikhathi lapho okuyabe kuwome khona. Ngaleso sikhathi kuwome khona kwande ukuthi indle yethu nje ibe yomile kakhulu, kuvunguza umoya kakhulu, njalo kuchisa kakhulu, ikakhulu singakhangela isikhathi lapho kusukela kuNtulika kuze kuyebamba ekusewuleni kwezulu. Njalo ke yiso ke lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo, imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa ingaphathwanga kumbe kungaba ngalonanzelelo ibhidlize impahla, impilo kanye layo imvelo. Ngakho ke sithina njengabe ogatsha lwezemvelo abe Environmental Management Agency siyasebenza kakhulu lezi zakhamizi, ikakhulu singakhangela la izakhamizi ezisezakhiweni leziyana ezande kuba lenkotha ukuthi balungisilele isikhathi lapho kuyabe kuwome khona ukuthandwa imililo yendle ngokuthi bavule indledlana ezivala umlilo esizibiza ngesilungu sithi ngama-fire guard, ukuthi njalo sibasize ukuthi babe lolwazi lokuthi babe lezikhali zokulisana lomlilo yendle lapho ungabe kuyikuthi usuke wavunga. Kuthi njalo sibasize ngemfundiso yokuthi bangalwisana njani lemlilo leyi, njalo bangatshelana njani nxa sokube lemlilo enjalo. Kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye lendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona. Lokhu sikwenza ngoba sizama ukuthi bavele banqabele ukuqalisa kwayo imililo, ngoba sibona ngani ingqobe enkulu isekuthini imililo ingaqaliswa loba ngalisiphi isikhathi lesi.
Unkosikazi Amkela Sidange sikhulumeli senhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwemvelo e-Environment Management Agency, EMA. Limuzwe lapho echasisa kabanzi ngodubo lomlilo osuchabalalisa amagusu lamasimo exoxa le-Studio 7. Uzulu waseZimbabwe ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe ukhala ngokuthi uhulumende kaxoxisani laye lapho ehlela ezentuthuko yalezi zigaba. Uthi lokhu kubangela ukuthi uhulumende acine ephuma lenhlelo ezingabancediyo. Emzarabane esigabeni seMashonaland Central, abadala bakuloo mango sebecele uncedo lwamagqwetha awenhlanganiso eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ukubana abamele emthethwandaba ngemva kokutshelwa ukuba bayadudulwa lapho abahlala khona ukwenzela ukuthi indawo leyo yenziwe idolobho. Lokhu kulandela izakhamizi zezigabeni seWange ezinqobe edabeni abalukhwezeyo emthethwandaba kobulawayo becela ukubana uhlelo lokwakha inkundla yomjaho wezimota i-race track lumiswe. Izakhamizi zakulumango zithi sokubhahile ukuthi badelelwe bengakhulunyiswa nxa kuqoqwa inhlelo ezinje. Sixoxile lo mnumzana Godfrey Dube ummeli weWange East edalele eParliamente ngalolu daba.
Siyabonga ngathi daba lolu olukhona ngesigabeni seWange West olokuyakhwa kweRace Course ngendaweni yaseChisuma ngale eJengwe kusiya la kubo 57. Okwakuqala nje njengomuntu okhokelele sisigaba ngithanda ukuthi ngibonge indlela ilizakhamuzi eziyenze ngayo ukuthi zibambane zibringe up interjection ukundisaba leyi eyokuthi kuyakhwe ili-race course.
Indawo le eWange ivele ifanele na ukwakha inkundla yezimota yomjaho wezimota.
Ngokwazi kwami okupheleleyo le ndaba lami ngithe ngingena kuleyo ofisi ngithole ivele iphila kodwa angizange ngithole lami ukukonsultwa okupheleleyo kakula muntu wangilandayo engiyazisa ngakho engukholwayo ukuthi le zakhamizi bahambe bazidelela nje abazange bakhulumisane lapha. So sithanda ukuthi sibonge indlela ili High Court enze ngayo ukuhlonipha ilizakhamuzi ukuthi fake the judgment in favor of abahlali bakwenana ndawo. Siyakwazi mhlophe sonke ukuthi ilindawo yase Victoria Falls
loba nje ingabiza ingaletha imsebenzi ingabisa imsebenzi esigabeni senu.
Uluzi Zambezi kwindawo ethandwa izivakashi, kwindawo uluzi Zambezi okwenziwa khona bo rafting lanlani, kwindawo okuhleli khona izinyamazana. Manje nxa sesiphinda sihambe sixotshe abantu siphinde sixotshe lezi nyamazana ezekwenana ndawo ngokuthi sokumele sithone sidumisa ilizimota. Hambe yona leyo li-race course iqakatheke kangakanani okwedlula impilo zabantu abahlali bakuleyi ndawo. Abanye bayazakala abantu abahlezi kuleyi ndawo bayibo abomdabuko wakuleyi ndawo. Amshuko ukuthi abanye babuye ngama-17th or 18th century besiyahlala ngakwenani ndawo. Namhlanje selitshela izizukulwane zabo ukuthi azisuke ngakule indawo.
Kuyini ongakukhuthaza uhulumende Dube njengomunye wabakhokheli besigaba seWange?
Ngikhuthaza uhulumende ukuthi ahambe ananzelele ukuthi indaba ezinjalo zingahambi ziyenzakale esigabeni abantu bengatshelwanga ngendlela eyiyo. Njalo nxa labo abantu bazasuswa, basuswa besiya ngaphi? Amangcwaba aboyisemkhulu lizawagebha na? Libaphathise bahambe lawo lapho abayiso khona. So ngakukhangelisiswa kwinto kwakhona vele kakubambeki. Yikho mina ngithanda ukuthi ngiqakezele kakhulu ili-judgment ebekhona. Ngiyakwazi ukuthi kungaba le appeal landlani, but I do believe ukuthi kungaze kufike e-Supreme Court. The Supreme Court ngiyakukholwa ukuthi iza kuma nge-judgment eseva abantu abeZimbabwe bahleli ngakule indawo ngoba ulumlimi wathi bavele bahlale ngakiyo. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi abanye sebeswa ngakule indawo ngoba sokumele kufakwe ilindi ndawo yokuthi saleli lizimota. Abanye basuswa ngale ngoba sokumele kugejwe amalahle. Abanye basuswa ngale ngoba sokumele kugejwe bogasi. Hayi bakwethu, abantu bakithi baye ngapi? Baphenduke babe zinyamazana bahlale ngezihlahleni na? Kuyazwisa ubuhlungu lokho. Thina njengabantu abakhokheleyo, mina leyi ili-judgment efakeleyo ngiyayidumisa, ngiyayisekela. Abantu abaqhubeke behlezi endaweni abatshiyelwa ngokhokho babo. Kasiyali ukuthi kube le development ngezabelweni, but kayibuye ngendlela efaneleyo. Njalo abantu kabaziswe ngesikhathi esifaneleyo, akukhulunyiswane labo behlonitshwa benanzelela ukuthi labo bayizizalwane zakuleyo ndawo.
Umnumzana Godfrey Dube ummeli weWange East edalele eParliamente exoxa le Studio 7 ngocingo eseHarare. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika uxwayisa ukuba ele Saudi Arabia eliyilo elikhokhela umanyano wamazwe emba amafutha ezimota Riyadh OPEC Alliance lelako kudala ukufuthelana lamanye amazwe omhlaba ngenyathelo lokukhuthaza ukwehliswa kwesilinganiso samafutha athengiselwa amazwe omhlaba. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi uBiden okwamanje usekhangelisisa ubudlelwane belizwe lakhe leSaudi Arabia kulandela umbiko owethulwe yilelo lizwe ukufuna ukwehlisa ukulungiswa kwala mafutha ezimota. Izakhamizi zeLos Angeles bezigcwele endaweni eyenzelwa imihlangano kamunisipala walelo dolobho eCity Council Chambers izolo njengendlela yokutshengisela ukukhonona kwazo. Sifuna ukuthi amalunga amathathu ekhansili achiye umsebenzi ngenxa yenkulumo yawo etshekileyo ebikwa ingeyokweyisa abaminye imihlobo yenkethabetshabi. Umlingisi wemidlalo yemifanekiso yamafilimi obelodumo obeyisizalwane seBrithani kodwa obesehlala khonapha iMelika uAngela Lansbury akasekho. Embikweni owethilwe ngabemuli yakhe, uLansbury ubikwa ebhubhele emzini wakhe weLos Angeles esele minyaka phose efika ikhulu 96. ULansbury waphiwa inhlonipho yesicoco ese-honorary Oscar for Lifetime Achievement ngomnyaka 2013. Waphinda wathola izicoco ezeTony Awards ezinhlanu. Waba ludumo ngokulingisa emfanekisweni wefilimu wenhlelo zikamabonakude ezaziphansi kwesihloko esithi Meda She Wrote. Ele South Africa, Algeria lele Morocco aphakathi kwamazwe alishumi lane 14 asekhethwe ukuba kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe womhlaba e-United Nations Human Rights Council. Ikhansili entsha le izaqala ukusebenza ngozibandlela womnyaka ozayo ka-2023 njalo isebenza okweminyaka emithathu elandelayo. Inhlangothi ezehlukeneyo zenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ize-United Nations zibika uba kule ndlala embi ebhekane lele Chad lonyaka ebangelwe yikungani kuhle kwezulu kwaphinda kwaba le ngozi yempophoma zamanzi embi engazake ibonakale eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo kulelo lizwe. Lokhu kubikwa sokudale ukukhuphuka kwentengo yokudla okokuthi izigidi ezedlula ezimbili zabantu 2.1 million zibikwa zizabhekana lendlala lonyaka embi. Abe-United Nations bathi njalo isilinganiso sokulishumi ekhulwini 10% sabantwana baleli lizwe bavele bebhekane lomkhuhlane wokuselela kokudla okwakha umzimba owe-malnutrition.
Esigabeni lapho esiphatha udaba lwabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mpofu, omunye wabaqondisi benkampani yeQueen's Funeral Services. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Hayi, lona ibhizinisi liyasebenza impela, ngoba sisebenza ngendlela engathi ezikabili. Siyangcwaba abantu umuntu uma besekashonile, siyasiza-ke umphakathi kubana-ke ukwazi ukuthi umuntu abekwe ngendlela enesizotha. Ngokunjalo futhi siyasizana la abantu bakithi kubana-ke bakwazi ukuthola-ke ama-policies abasiza ukuthi asithi umonakalo uyenzakala-ke uthole ukuthi umuntu akanayo imali okubana abhadale phambilini ngokwekheshi. So silawo ama-policies-ke sizana-ke la abantu bakithi kubana-ke bakwazi ukuthuza-ke ama-products ahambisana lezifiso zabo.
Yes, singathi kuyini okokwenza wavula i-business leyo? Siyawazi abanye bathi ukuthwala izidumbu ye kwethuza lokhu lalokhu.
Ibhizinisi leli laqalwa ngabantu abaningi, kwadiba namadoda nje ayedlula i-30 ngamanani ehlangana ezama ukuthi abuye lamaqhinga ukubana aqale into engabasiza, njengoba kusazakala ukubana kokusebenzela nje umlungu kwesinye isikhathi kuyinto ehamba iphele. So amadoda ahlangana aba le mqondo ethile, kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi kwathi kulokho kuhluzwa-ke emqondo-ke lapho kwagcina-ke sokubonakala ukuthi leli bhizinisi lokusebenza labantu bakithi uma umuntu esevelelwe ngumonakalo wokuthi umuntu sekashonile kwaba yinto aba yibhizinisi yahamba phambili, yasidlula-ke wonke lawa amanye amabhizinisi. Yikho kuwenza ukuthi angikhona-ke even la madoda ayehlangene sesemaningi kodwa-ke sesiba malutshwana kumanani lapho aseyiqala-ke sengu-10-ke amadoda ibhizinisi le, njengoba uyo watsho phambili ukuthi abantu abaningi baba nokwesaba uma kukhulunywa ngaleyo ibhizinisi.
Ye, singathi nxa sikhangele ngenyanga lithwala izidumbu ezingaki?
Amanani lapho ayahamba ehlukehlukane. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi ngoba umsebenzi wethu kakhulu wabantu abashonileyo uhambisana lamasizini owayengathi izikhathi zomnyaka. Sinokuba busy ngesikhathi ke uma kuqala ke uMay kuze kufike kubo July. Uthola ukuthi sithwala abantu abaningi kakhulu abangabaphezulu kwe-100 ngenyanga, kodwa ke uma sokusiya ke ezinyangeni ezingathi ke sezifudumala hayi amanani ayehla, kodwa ngathi nje on average siyadlula ke i-100 ngenyanga.
Ukuthi uthwala umuntu aye koBulawayo kumbe eGogwe kungaba izimali engakanani?
Ukuthwala umuntu esiya koBulawayo kuyahamba kuya ngama-kilometers kahle, kodwa ngathi nje on average siyadlalela khonapho kubo 14,000 rand ukuthi umuntu asuke lapha esiyake koBulawayo. Kodwa kube kungaba lokho ehlukana nthola uNkulunkulu umuntu masefile koBulawayo kuba nendlela mhlawumbe kuzokuthwasa umuntu ofana khona maybe aye endaweni esemaphandleni.
Umnumzana Nhlanhla Mpofu ngomunye wabaqondisi benkampani yeQueen's Funeral Services ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Abahlali bebhinga edobola bakhala ngaba ukuthi kungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenza omakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi. Lokhu kwenzakala nanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende usesungule inhlelo eziningi esigabeni sebhinga ngoba kungela muntu okufanele asalele emuva kwezentuthuko. Esinye isakhamuzi seGohole umnumzana Tapiwa Moyo sitshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi indlala ibhahile njalo abantu baphila sengathi kusendulo.
Akula network sinsela lamhlanje. Ukukampeni abafika bekampeni kuphelele konabo. Imgwaqo kathi esingisho legavela iseko sokulubhuqu osolukhona. Akula moto ezihambayo. Kuyazihambela ibhasi eyi-1 nje. La yabincengisa kodwa ayiqedi iviki ingafanga la ibhasi yakhona. Abezanu siyabezwa bayakhuluma bathi bayathuthukisa ibhinga, bayathuthukisa ibhinga. Kodwa kithi laphana esigabeni asikakuboni lokho. Ma bethi bayathuthukisa, maybe babekhatshana le bhinga senta le town le okuvele kuthuthuke khona. Ngapha emakhaya ngapha bangeni ngapha. Lokho akula nto ephucukayo. Vele abantu bangale ngathi baku-primitive life. Ukuthi abagqoka amabhethi nje yikho lapho kulo mehluko khona. So angazi ukuthi singathola sizobani ku-government ukuze kube la at least kube lama-network kufanele ukufona kahle. Ungazange wayagada intaba lezisasa. Le mgwaqo belungise ukuthi sikufake ithara. Umgwaqo we-Kariangwelo, Kariangwelo, yoseweswi yalo.
Ngaphandle kokungatholakali kwamagagasi kuyini okunye njalo okwenza ukuthi impilo yesigaba sakho ilukhulu?
Kula kwenzima kukhulu lapha edobola. Mina ngafunda enakaphandle ngoprimary nesecondary. Akula maclassroom, sasifundela ngaphansi kwesihlahla. NgoJuni khonaphana wathola ngamabhuku sokudephukile, so uhambe ngomoya. Umntwana onjengo-third one, you can walk a distance more than 15 kilometers in hour. Siyesikole. Khona lapho uyabe esuke ekuseni engadlanga. Angelamphako uzaze kunesethayisile zevele esikolo ntambama. Ya, into azajikazi ezinje ekhaya nebo zathola befeka igwaza nje ande bona kuwusokorayi. Akulakudla, kulenzala, inkomo ziyachuba. Yi-primitive life sibika laleyani yamasini lamakuyibuyi. Akulobunzima obukhulu abana. Angathi besinancedise kanjani.
Lo ngumnumzana Tapiwa Moyo isakhamuzi sedobola eBhinga. Siphinde saxoxa lo mnumzana Khulakwashe Munsanka esinye njalo isakhamuzi seBhinga ekubandla leZanu PF yena ochasisa ngenhlelo uhulumende asezisungule kulesi sigaba.
U-president wethu ubaba uMnangagwa usefake iBhinga enhliziyweni yakhe. Akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe kusedolobheni eBhinga. Ngikhuluma nje imgwaqo enjengabo Kariangwe i-dust road, kodwa nxa uhamba songani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off Kariangwe vele manjolo siya khona luziwe efike eKariangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagreda lokho esakho akhona awe TDF asawuyenza umgqoqo lo uze uyefika ukuthi awuselusulu osuka esibhinga usiya esiyabhuwa letucha ekaro ngikhuluma nje uyafakwa itara into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke lelo kusikhala kade sibafaka itara sikhangelele ukubana iDDF ngalowo mnyaka yaqeda i-10 kilometers yokufaka itara khuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu i-D2 e-7 kilometers yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba i-main road sebefaka itara sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo okuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagradwa njalo kade sengikhuluma nje lusulu le bridge elaselifile lilungiswa yi-ministry of transport ubo DDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthi wasesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi beyi-domestic airport bayalungisa nje izolo sesipicana ngama-truck amankalakatha aletha itara yebo kulezinye indawo sezisedele ukuthi kufakwe i-network kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijimagijima ngikhuluma nje i-net1 ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo xoxa nge-booster asebezaqalisa ukulifaka eChunga bebambene le-econet le-telecel under Potras bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo bakhuluma nje umgceke ukuthi ha uyabona baba sesifake ama-booster amaningi ebhinga mana sike sibambe ezinye indawo inkulu kakhulu indawo lehlanganisa amaganga uyezindlini uye emaganga usuka lapho oqasela khona ibhinga lalapho ecina khona uyatravela kuma 480 kilometers lokhu sebhinga so kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu ngoba uyathola ukuthi enye i-community labantu abalutshwane ayikatholi i-network kodwa i-vision kamongameli welizwe ngiyokuthi wonke umuntu ebe le-network and siyakhona kancane kancane
okwendlala-ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla kusesekhatshana yini ukuthi kube le ntuthuko kulezi sigaba
ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa nguhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala ngoba uhulumende usefake wagcwalisa iziphala zakhe wagcwalisa othiwa yiskiwa i-strategic reserve silomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social warfare kade sengikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhangelela ukuthi bona babe bengalimanga imviki yona le esidlulileyo uminister wethu we-agriculture ubelontsha iprogramu kapresident ethiwa i-presidential poultry scheme lapha abanikwe izigidi lezigidi ezenkukhu emakhaya safake isiborani ezilamatepe ezilamasola sezifakiwe eziningi zincediswa ngumongameli welizwe ubaba umnankagwa eziboraneni lezo sesibakhuthaze njalo abantu ukuthi befake ingadi zabo ukwenzela ukuthi bethole isitshebo bengafi ngendlala bethole imbhida yebo nje kusalezikolo ezinye ezingakaphucuki kodwa-ke kathesi ungahamba esikoleni njengabokokoloza uyakhona ukusweli isikolo esihle njengekokoloza lapha ezimbabwe siyabe sisebhinga lamakhompyutha lamakhompyutha emutsheso le ematsha primary uyakwa amabhuloko amahle okumangalisayo yi-potras usiyanzundulele ukuze ndesiyatshilaba lapho ezibambana khona balesikolo ezithiwa yibosiwa siyakwa yi-net1 ngesi abanye besahamba umango kodwa yikho nje ubona izikolo zakhona ezinye zisalotshane ngoba bayandise okuthiwa ngama-annex schools by 2030 ngokhuma kukamongameli welizwe izikolo zonke lezo ziyabe seziyakhiwe sezizinhle iziga izimanga sibile zenzakalayo siyathaba siyajabula siyambonga ubaba umongameli welizwe ukubana hhatshi ibhinga ikhunjuliwe sithi ebhinga senta sokule polytechnic sokuningi okwenzakalayo kathi sesebeqalisa ukuyakha i-school of nursing esokuthi sitraine njalo amanesi khonapho ebhinga so esingawufuna yikuyini hambe bakithi mahlabezulu nxa izinto zibuya kamnandi kamgceke kanje
lo ngumnumzana khula kwashe munsanka isakhamuzi sebhinga obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we-studio 7 oluyivalelisayo yimi umagumede ugaino saidi ngisithi asidibeni neni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.